amagesi yike fika la.
Acitshwe nini?
Afika only 4 hours ngoba afika ngo-10 ahambe ngo-5 kwesinye isikhathi, kodwa hayi okwanamuhla hayi mani kungconywana.
Singathi-ke kutshoni khona ukunqama agetsi ecitshwa ephenduka esenze nje.
Akusela into ehambayo ngoba izimi lamabhizinisi abanye vele sebehle bevala ngoba kusela bhizinisi uzaqhatha abantu bangayekileka ukusebenza ilanga lonke bachayise kungela magesi, but ngemantendi babekhangelela ukuthi bahole laziprodakthini loni lizwe ngokwalo liyafa nxa kwehluleka ukuthi kube lamagesi izinto zonke zitshelakala.
Ezindlini-ke amafrijini noma njani?
Akusathengwa vele isithebo kasisathengwa ukuthi silale efrijini ngoba asikwazi phela kwesinye isikhathi ngoba siyaqeda abo 2 days engekho amagesi, so kutho ukuthi kuyabe sokubolile sesifaka amanzi kuphela hhayi okokudla hayi sesonakalelwe sibile ezindlini lapha namafriji ayafa ngoba uzayithiwilayithile amagesi abuye emaningi kumbe emalutshwane.
Singathi-ke nxa usukhangela izithebo khonapho-ke pol icina lisenzani selisenza imikhwapha sokungani usekhaya yini?
Sesiphile ekhaya sibili ngoba sothiyebe sesidla imikhwapha nxa uthewo wenelisa ukuthi uthenge manje kathi esanti sikhuluma ngapha semqandeni so ngazi ufake lowo mkhwafu ukuziwome kuza kuthathela isikhathi eside ucina usonakala kuthiwa ngumkhuhlane. So esesikwenzayo ukuthi sesidanela kuyo le imbhida labo khabili
pho kuyaphileka nxa kunjalo.
Kuphileki sibili kuthwalisa abantu nzima hayi kuthwele nzima siba ngabe bathi beyakubuyize uzovakashela ngapha la ukuzabona kuyafisa ukubuyela ilanga lingakatholi.
Singathi kulo buzima sibili.
Siphakathi kobunzima obesabekayo ukuthi sesikhuleka kuphela ukuthi inkosi ingenele ngoba thina abantu asisawazi okuyikho.
Paul ingaphuma njani esimeni lesi?
Ngoba kudala silokhu esicabanga ukuthi kuzakhulunyiswana kulungisa izinto manje sesibona ababusayo labo badonseleke emuva lekhatshana.